Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku20 lwezi2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla umthethwandaba okhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC.
Ukuthi ubaba umdenda laye being igweta should have known ukuthi ama processes eyokurecalla ama MPs ahanjiswa njani yena sehlale for so long engu speaker of parliament.
Gambe kuncedani ukuba labavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola ukhetho elizweni.
Kwafika ngo-2018 sake saba lomkhankaso okuthiwa no reforms no elections, kodwa sathola abanye sebeguqise begijima phambili sebesibona bazawina kuphela ama-election.
Abasanda ukwamukela izicoco zokulondoloza amasiko bathi bazaqhubeka bethuthukisa inhlelo zamasiko ezigabeni zabo ngoba ziyinsika yesizwe seMandebeleni.
IMathebeleleni Cultural Awards ithethe inyathelo yathi ukuthuthukisa uluntu lwabantu besintu ngokuphakamisa amasiko abantu besintu ngokwakithi lokho siyaziqhenya ngebheju.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla umthethwandaba ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC. UChabangu uthi nguye unobhala jikelele oqobo webandla le-CCC, kodwa enye inkokheli ebalisa umnumzana Nelson Chamisa ithi akusilo qiniso lokhu ngoba leso sikhundla esasingesikamnumzana Charlton Wende asisekho. UChamisa wadiliza ingatsha zebandla zonke, wasusa izikhundla zonke, kwasala esakhe labakhulumeli bakhe kuphela. Kodwa uChabangu uthi laye wasiphiwa lesi sikhundla ngesikhathi uChamisa esala enguye yedwa umkhokheli. Umthethwandaba ukhangelelwe ukuphuma lesi sombululo kulolu daba esizabangela ukuba uChabangu engazaqhubeka ngokuxotsha amalunga ebandla kumbe nxa umthethwandaba ungathi impela nguye unobhala jikelele uzenelisa uqhubeka ngokuxotsha amanye amalunga phezu kwalawo asedlula ikhulu awaxotshayo abalisa amakhansila lamalunga edale lephalamende lawe Senate. Sixoxe lelunga lebandla le-CCC umnumzana Tim Muringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bonga mnumzana Gandhi. Hayi into elapha eZimbabwe ukuthi ungantwa kule politics ze revenge, le politics ezidlalwayo on a personal level. Akusela ukuthi this is a constitutional mandate or ukuthi idale le parliament lihlalela indaba ezilongileyo or ezincedisa abantu. Sibona ukuthi konke okuhamba lapha eZimbabwe kunceda imuli eyo kodwa eyabomnangagwa lesihlobo zakhe. So indaba le eka baba uChabangu ehamba e-court kusasa, hayi it's a non-issue ngoba in the beginning akula SG position in ECCC mandate akula nto enjalo. Number 2, umuntu owayemele abhale amabizo ayehamba eParliament President Nelson Chamisa. Number 3, ukuthi ubaba umdenda laye being igweta should have known ukuthi ama processes eyokurecalla ama MPs ahanjiswa njani yena sehlale for so long engu speaker of parliament. So konke lokho sikubona as political jiggery ukudlalisa isikhathi sabantu ngoba sabona ukuthi ekhethweni lapha mhla ka 23 August iCCC ya inganikwanga ama voters roll, kwakunganikwanga ama stations ukuthi ayemangaki. kwakunganikangwa ukuthi abantu ababevota babe bangaki. Kwakunganikwanga ukuthi ama-voters roll ama-voters slips ayeprintwe ngapi. Lokufakwa kwama-polling stations lani lani. Lezinto eziningi sanqoba kunjalo. ICCC so kathesi sebebona ngathi asebethatha umthetho bawusebenzise to their own advantage bekhohlwa ukuthi kusasa izinto zizatshintsha
khona ukuthi idale leparlamente lize livume ukuthi umnumzana Jaba nguye okumele axothe abantu yena umkhokheli webandla ekwala lokhu ukubona njani wena.
It's neither here nor there. Ngoba abantu beZimbabwe bakhetha abantu ababe bafuna ukuthi babamelele njengama MP. Bakhetha lo mongameli welizwe uNelson Chamisa. So yikho okuqakathekile khonoko. ISADC yabuya yasitshela khonoko EU layo libonile iphumise ama reports last week and then America lamanye amazwe wonke phansi lonke jikelele. Bathi bona eZimbabwe bekungela free and fair election but kunjalo nje sanqoba so hay whatever the verdict is kusasa hay thina silandaba lakho lokho thina simela abantu simele iZimbabwe ukuthi kusasa kwethu izaphumelela noma kanjani.
Lo ke ngumnomzana Tim Muringai ilunga lebandla leCCC ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona ngapha kweMelika. Ngolunye udaba oluhambelana lalolu, umanyano we-European Union uze wethula umbiko wawo wokhetho lweZimbabwe olwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi okhomba ukuba kukhona ukumbalwa kumele kulungisiswe ngesiphangiphangi ukuze ukhetho oluzenziwa kwelizayo lube lubalulekile. Kodwa iningi lisele lizibuza ukuba umbiko wabazohlola ukhetho uphathisa ngani njengoba impumela izaqhubeka injalo lanxa iyabe ingasuthisi wonke umuntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Kuyanceda ukuthi ama observer mission abuye lanxa kusuka kungalandelwa konke ama recommendations ayabe enziwe kodwa aluba ikuthi sesasuka saba lenkinga yokuthi lamadle nhlanganiso ezizimeleyo civil society okumele ibe i watchdog seyasuka kwaba lokulumbana kwahlangana kusaqedakala ukuthi civil society yipi i opposition yipi kodwa ukuqala into zisasele order kusacaca ama reports ama observer mission lawo yiwo esasiwasebenzisa ukwenza into ethiwa yona i policy advocacy okutsho ukuthi sibusasingunje so ema civil society ngabe esawathatha lawo ama report awasebenzise ukukhankasela ukuthi kube lenguquko kube lama reforms yikho esasikwenza sase ku space civil society suku kusasela bobulawayo agenda lenhlanganiso ezinjalo ezingasekhoyo kathesi so sokusenzakala kathesi ukuthi abantu ayabakhona ama report eParliament akulalutholo lwenziwayo ngoba aluba iopposition ilama parliament ilamalunga ama idol leParliament alomtsoso kumbe abazinto abayenzayo yibo okumele bathathe ama report lawa bathathe udaba lwama reforms udaba lwama reforms lawa aphakanyiswayo aqanjwa ngama observer mission ukuthiwa lokhu lalokhu kakulunganga izinto esalwa lazo kusukusela kudala nge-inclusive government saba lama reforms sabathi bese parliament abanye akhathe sasebe ku opposition babese parliament banganaki bangenzi lutho ngakho ngo-2013 saba le same lohlupho olufanayo saqhubeka futhi ngomsindo ukuthi kasibeni lama reforms akube lenguquko ezithile ezenza ukuthi indawo okudlalelwa khona umdlalo wokhetho ibe ilingane ukuthi i level playing field kwafika ngo-2018 sake saba lomkhankaso okuthiwa no reforms no elections kodwa sathola abanye sebeguqise begijima phambili sebesibona bazawina kuphela ama election badliwa wafuta ama election angkona. Ngabaqeda lapho baba ngumsindo batoyitoya babulalisa abantu baqhubeka futhi kunjalo. Lakhathesi futhi thina abanye samemezela senza umkhankaso sathi thina kuya ekhethweni nxa kunje akusoze kuphume kube kuphume mnandi kuzaba lo lokhetho futhi oluzaba lama la lokusola lokukhonona.
Kona kahle kahle ukuthi kube lama observers kuncedani
ama observer mission aqhakathekile kakhulu ukuthi ingoma yethu sigida njani babe sebehamba bayebhala ukuthi hayi ingoma yenu ligide kanje kube lesigwenxa laphana kwabamnandi laphiyana isigcamu kube ngubani igabazi kwaba ngubani kodwa into endithanda ukuyicebisa abalaleli singalaleli propaganda lamanga akhulunywa ngamapolitician akusoqiniso ukuthi ama-observer mission alamandla okuguqula kumbe ukuthi kuguqulwe imphumela wokhetho. I-observer machine ngama-observer, u-observer kutsho umuntu obukelayo nje, a-observe, abhale phansi, abe sesenza ama-recommendations. Ama-recommendations lawa awasalani lokhetho osoludlule. Ama-recommendation lawa asesenzelwa ukhetho oluzayo ukuthi kulungisiswe izigwenxa ezibe khona ukuze ukhetho oluzayo lube ngcono. Lokho kubone ukulunywa ngamapolitician abanye lapha abe opposition esibonisa dakhi iza ithe ama election abe wrongo kuza izabuya izothatha over irun over irun ama election disband izeke ngamanga balaleli babe belitshela amanga amapolitician bevala izigamba zabo zokuthi babe behlekile ukulungiselela ukhetho behleka ukulungisa izinto zabo le party zabo bese besitshela amanga.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli wenhlanganiso elawula izenguqu eFIFA uGianni Infantino uthumele amazwi enduduzo kumdeni kamuyi uRaman Gumbo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukungahlaliseki kwebandla eliphikisayo eleCCC lokungahleleki kubangele udubo elizweni ngoba sokuzasetshenziswa izigidi zamadola ukuqhuba ukhetho lwama-by elections. Okwamanje sengidedela imuva abalaleli ngilithiya ezandleni zenu lina kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, hello. Abatshelwe kahle abantu bezana ukuthi yibo ababulala abantu. Akunakuthini. Hayi labo abasambuluza besayisapota. Bakhumbula ukuthi phela nje wayekuthiwa bulalana abantu bakini. Nalo muntu obabulalisa abantu asowalize mbapha. Nangakho ngweZambia. NgoweZambia lo muntu othi abantu abafeka ngaka uyazivela kanasihlobo eZimbabwe kancenge imoto. Kodwa izithutha zigijima zibulala abantu bakibo. Siyazi impela wonke umuntu osesikhundleni eZimbabwe manje. Those are foreigners. That is why besidla umnotho weZimbabwe engathiwa mhlawumbe vele abawucabangele. Abantwana beZimbabwe abasebenzi bagcwele amazwi. Bayafa bafela ezindleleni. After all uze umuntu ekhuluma udoto wakhe siya. Kodwa ayikho into engapheliyo. USmith wayeyalilethe yena hayi akula umuntu omnyama ozabusa la. Kodwa 15 years umgabe wayesesikhundleni. Loyo mgabe wambuluza naye ekhuluma ethi inini ndiri gushungu. Namhlanje sihamba phezu kwakhe. Kuyafana naye nalolo kwesabathume sathi hey nyika hey nodi nokazira ndebeni baye. Wayengayigazira kibe Zambia naye kungekudala. Ngishizana naye sasala sibala ukuthi kwaye kwaba nezo. Bantu iphathi ahlupha abantu kanje nakanje nakanje kuzobe kuphelile kodwa sifuna ubone laba abazoyaphi nabantu ababa kumele sale sibone sibone ukuthi kathi ngibo kukuphi kutheni futhi ela eZimbabwe.
Studio 7 ngihlala ngibuza lapho ukuthi kanti vele ama message abantu abanjani. Ngiyafisa ukuba muntu kodwa yima wesikhathi so esisiphiwayo kuba nzima. Ngicela ukubuza ukuthi kanti njengoba iZANU PF yagara nje ukuthi umuntu ole 75 years 65 usiyaphezulu semuntu omdala kumele aretire. Kati bona waye bengaretire bashile abantu labo ngoba i-65 years ipentsheniya. Kati u-presidential akula mapentsheniya yini? Bona bekubika ngokuthi kula mapentsheniya.
Lokho vele izifiso zenu kodwa ngeke kwaphuma. Engama iphuma ushiya la abazukulu eshiye ba-trainile lapho ngeke liphumelele. Amasosha wonke ngakithi esishonini. Vele lini backup yeninzima. Otherwise uma kuphuma ishona esikhundleni sibekele inye futhi. Asiphumizwe kudaro. Vela siqala siphume. Asiqali. Ma uchiyo ngephuma lo mnangagwa bachiya abanye babekubona lo mgabe waphuma kwabeka umnangagwa. Vele ngeke sihlale isindebele esihlalweni. Ulizabolela egoli. Ngibantu esebenza egoli.
Kwayena lo phugeni manje useqala ukuyibona lento leyo ukuthi kamuntu waqala ethi khona urecola kwabulawayo ye descendant. Wabona asekeeper of peace to the Osman. Nango kisesiyarale manje seqala ukurecola iharale. Umuntu ongarecola abantu bezefike 100 something. Lokhu erecola akazwakali ukuthi sizathu sakho yikwini. Lola esesehluleka manje kumkhulu. Kurumila se sithi hey disendathi yeka bengakakhulumila hey angaze hey se useqawulo ke sori opposition uyisola no opposition yena kunguyo wathi khona isikhulumeli ukukhulumela ukuthi kona lilusi izinto kobulawana nakho selisiyarare manje ifuna ne arare wena phukeni wena ngomelo tshela abantu ukuthi ifuna ne arare ngirikhole arare ifuna ne sifuna uphithi kwesifanda lomkhiphela into omeri tshela abantu rale ngoba kugcineni into le lizayibona ukuthi kona lidlala ngabantu wena phukeni wena lolo chabango longthu ngiyabonga ngumasenga ngilapha kobulawa iphumule emadokini.
Yes, bingelele enkundleni. Ye, wasakazi zahlala sikhuluma ngokusikhathazayo. Uchabango akulanto onceda ngayo abantu bakamthwakazi. Bakhona abanye abafowethu abantu bakamthwakazi abacabanga ukuthi uma umuntu kamthwakazi ufanele ulandele umbhedo kachabango local fan Phugeni. Umbhedo yonke le nto abayenzayo ingeke isincede thina singabantu bakamthwakazi. Ukhalipulo kuzenu uchabango manje ngabheka abantu abafakileyo manje lapha ama candidates akhe bonke ngabantu ababuya lempumalanga khona lokho wayekusola kodwa yikho kwenzileyo uChabangu ucatshe ngemva ezenze ngathi opposition abo Khalipan Phukeni kodwa eqinisweni basebenzela izano laba basebenzela izisu zabo silabantu abanjengabo Monzora abadiliza MDC khona manje uhleli uManzora udla imali zakhe sikhuluma kanje nje lokho zeni inkulumo kaChabangu yayizwa nje ukuthi umuntu osuthiwe kuyisene lokana akusisi ndawo lokuyana uma ungakhangela kulondoda lomunye okhulumayo ethi khona abantu be-CCC yibo abatshontshanayo ababulalanayo abantu ukutshontshwa kwabantu eZimbabwe akuqalanga ngoba sokule-CCC mhlawumbe ulwazi lwakhe lungaba lufitshane ukutshontshwa kwabantu kubulawa abantu into endala akuyona into entsha siyezo omunye ubaba lapho uthi abantu abasegoli bayakhonkhotha kuphela bengabuyi ukuzovota muntu omdala ngicabanga ukuthi umumo uyawazi ukuthi abantu bakho ukuze bebegoli yini ngikhuluma kanje nje mhlawumbe ukhuluma nje udlile ukudla ukuthole kwabantu abakho ababuya eGoli hayi umuntu omdala uthango lungadli amakhomani eqinisweni CCC ngicabanga ukuthi kuyisikhathi ukuthi libuye leplan entsha hlakani phani isindebela sidolikwa
Studio 7 salibonani basakazi labalalela angisalazi bengisekhaya ngiyephumula ngisuke ngabe elizweni leSouth Africa Nkosi yami ngiyekhaya mpela kugodla mnyama mahlaba ayithwale siyabingelela akade sigxeka kodwa kwamanje sicela ukuthi sibonge ngithanda ukubonga kakhulu umgwaqo weBite Bridge siyabonga mpela umgwaqo weBite Bridge akade ngikhala ngawo kakhulu ukuthi umgwaqo lona ulunge hayi bawulungisa kusele nje kancane kusele nje ukusuka eBlawayo usiyafika eWest Stinkson ya yikho lapho kusekufe khona kusele nje ukuthi balungise lapha laphana kodwa kusuke eBite Bridge usiyafika eWest hayi bawulungisa shem bawulungisa ye labalaleli abahamba ngapha abasebenzisa umgwaqo lo Bite Bridge bangangifakazela bawulungisa impela siyabonga laphana siyabonga umbe ngukansela umbe ngumeya siyabonga impela bawulungise impela ube right ngumgwaqo ofaka kakhulu imali wani hayi singagxekeni kakhulu and then idorobho lakithi hayi ibhampa to bhampa dayiseni hayi idorobho lakithi lakobulawayo hayi lingcolile shem lingcolile hayi Kenya labantu abadayisa akusela ndawo ukuhamba ha abantu bempumalanga laba abantu bempumalanga hayi bagcwele kakhulu edorobheni lakhe akuhambeki inkosi yami kodwa thixo seGeorge Cook siyabonga balaleli labasakazi amen
Studio 7 hayi sicela lathi ama audio ethu akafundi impela besifuna ukwazi ukuthi kanti usengezo ishabango lona njengoba ethi nguyumabhalani we-CCC ngesikhathi laba abantu bekhethwa wayekuphi yena ezoqala ukulungisa namhlanje serikhola abantu ngesikhathi abantu bekhethwa wayephi yena engashongi ukuthi hhayi laba balungelanga ukungena laba balungele ukungena niyabona nje ukuthi igame edlalwa izano le nayo sengezo ishabango so ikuthi nayo abantu be-CCC kushuthi kahle usengezo ishabango useyithethe iphathi singeyakhe usesenza the way afuna ngakhona iphathi singeyakhe usengezo ishabango angibonge hhayi imina uthobela la
iyalungelela lonke bantu be-Studio 7 ngiyaphila lonke bantu bamikomo hhayi lapha mina ngenze kubuzo olundoda okuthiwa ngushabango ukuzwa mulo angazi kumbe kwake kwavela khonoko ukuthi umntwana ekhuluma zosebhuki ethengisa inkomo yami isengakwazi ukuthabako nawusehamba ukhansela abantu engakanga wakhuluma lo mnikazi womuntu ombusa umbusileyo kusho ukuthi vele yena uyini uyisilwane usebenza lana laba abantu abakhansela abantu ungathi umuntu engasowakho uyemthatha umfake ebantwini betaka bamkhansele wena uvela la ungakawahlangana lo wakho ngokuphekeyo wakuzalayo uyinkinga yena thabango lo inkinga lo bhuku wakhe enkulu bafuna ukuyenza izifunda zabo bebe yibo ababonakala ngani bangcono cela beyekele ubungcono babo lobo bekhangele obabo bengagijima ukudiliza abanye abantu anxaye bele mali abayithiwe amamiliyoni nala elokhu ayigold mafia esebenzele igold mafia yabo le yacela lokhu bantu bakithi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika wayengumkamongameli welizwe lemelika umnumzana Jimmy Carter uRosalind Carter kasekho. UCarter ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba nemunye lasithupha 96. Umkakhe umnumzana Jimmy Carter wethule amazwi okudabuka esithi ulahlekelwe ngumcebisi. Ababili laba bebechade okweminyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 77. Abasanda ukwamukela izicoco zokulondoloza amasiko ngempela viki edluleyo kobulawayo kunhlanganiso ezimeleyo eMatabeleland Cultural Awards Trust bathi bazaqhubeka bethuthukisa inhlelo zamasiko esigabeni sabo ngoba ziyinsika yesizwe samaNdebele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sixoxe lembongi elodumo uAlbert Nyathi owamukele isicoco sokulondoloza amasiko okweminyaka eminingi yena osichasisela ngemisebenzi yakhe.
Ngiyathembisa ukuthi abantu bayanaza lokho umuntu abekwenza. Ngiyake ngikwenza ngingumuntu wesintwini yelakithi. Kukhona okunye engingakwenza ngaphambilini kodwa imbongi talent search eyayisenziwa eMpophoma High School kodwa-ke sayivula futhi njalo kuthiwa yilokho ukuthi pay back to the community that supports you, the community that raised you. Kodwa-ke ekhaya-ke kafusi lapho engizalwa khona kathesi ngikhuluma nje ngiyakha ngincedisana nesikole esinye kuthiwa yi-Christ Hospital esisesendlen ngoba kule okuthiwa yi-DB low-cost boarding school. Ngakho-ke abantwana abangabantombazana babesifanele ukuthi baba-vulnerable ikahamba ama-long distances. Ngakho-ke siyakha-ke hlala abantu amantombazana afika about 64 nokuthi nje ekhaya khona nginganabhokoza umgodi ngafaka kunamanzi kule ngadi yabogogo ngisenza ngenhliziyo yami yonke ngisenzela abantu bakithi ngabe ngingazenzeli mina.
asizweni enye imbongi eyamukele isicoco.
Salibona lijali igama nguzwelithini Dlamini umjabulisi imbongi ledlabozane kosonkondlo tu ngakho sigiya ngenduku langebhethu sithishwe nakho ke mazilalela indlebe babona amehlo ngoba sengiyokhuluma iMathebeleland Cultural Awards ithethi inyathelo yathi ukuthuthukisa uluntu lwabantu besintu ngokuphakamisa amasiko abantu besintu ngokwakithi lokho siyaziqhenya ngebhetshu.
Induna yenkayi uChief Dakamela owamukele isicoco sokuba induna elohlonze eMathebeleland uthi imendulo ayitholileyo ibalulekile ngoba ngeyabantu besigaba sakhe hathi yena yedwa.
Ngibonge lesi sicoco sithe saphiwa abantu benkayi, abantu bakodakamela, abantu beMathebeleland nje jikelele, kodwa sifinyelele ngaphezu kwebizo kumbe kwegama likaChief Dakamela. Lokho ngikutsho ngoba akukho kumbe ayikho indawo engingafika kiyo ngelaba abantu. Siyabonga iMathebeleland Cultural Awards. Ubuntu bethu siyazama ukuthi bubuyele ngoba yibo obabulawa ngamakhiwa efika lapho. Ngoba sinje kuyimanje abantu asazani, asahambelani emtshadweni, asahambelani embuthanweni. Kuze kube ngcono mbijana ezimfeni ngoba sisihlala sihlangana ngokufa, sisihlala sihlangana ngokubi kuphela. Kodwa kuhle phela ukuthi sihlangane, sithokoze, sazane ngcono, sikhulisane lapho lalapho. Ngakho yikho sizama ngayo yonke indlela ukuthi ubuntu bethu, isintu sethu sivuselelwe ngoba yiso esingenza sibe progressive. Yiso esingenza sireverse ububi bokukolonizwa kwethu lokho kwakwenzakele lapho kubulawa isiko lethu.
Umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Cultural Awards Trust ebisethula lezi izicoco uMnumzana Philani Ncube uPaula ngaloludaba.
Indlela esibakhethe ngayo sakhipha iadvert singathi thina yikholu eyayigcizelela ngakho konke bona bese sikhangilele ukuthi banikwe la uma awards base be responda laba ba responda. Injongo yethu ngiyokuvuselela lokugcina amasiko kakhulu sikhangilele ukuthi abantu bazi imvelaphi ukuthi khona sibone ukuthi siyancedisa ama cultural players akhona kulolu hlangothi letlwa ngapha eMathebeleni. Siyadinga kakhulu ukuthi noma ongabe ngapi kumbe ngapi elali engasithinta ukuze asiphe khona lokho lakho kwenzela uqhubeke ngalolu hlelo lapha uma besibuya kuma trophies kakhulu abawenzayo besongathi kuyahlupa lezi mali zankhona basilungisele amalokhu zini ama trophies and the vele besingelawo.
UEsther Sibanda uhlabela umculo weMaskandi ekwele South Africa owazakala ngokuthi Ntombi yabelungu ngomunye otholele isicoco.
Livengelelwa yintombi yabelungu, intombazane ezalwa enkayi ngaphansi kwenduna uMadliwa. So kuyisicoco sesi-5 but ngizizwa ngijabulile ukuthi ngithole eseMathebeleland Award kungijabulisile impela msakazi. Kanti okwamanje sibhizi sizama ukuthi siphakamise indawo yakithi enkayi. Kuneminye imicimbi esiyihlelayo eyi-2 December. Oyi-1 uzoba seGonye, owesi-2 uzoba seMateni. Siyazama ngazo zonke ukuthi sizame ukuphakamisa iflag yakithi enkayi izama ukukhuphuka nayo ifane nakwezinye indawo.
Siphuma enkundleni ngomculo kaNtombi yabelungu othi Magodi. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikho lapha eWashington DC.
Isikhathi yeso sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Lamuhla umthethwandaba ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC.
gambe kuncedani ukuba labavela kwamanye amazwe abazohlola ukhetho elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini njalo ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30 igama ngu Chris Gande.